Ayikho into eshintshile. Zonke izithembiso lezi akade ezenza akazifezanga. So lento yokuthi bekufuneka ama CV yonke lento yinto nje engekho. Singene nje ku military state. Okuzoba very interesting ukuthi sibone ukuthi o vice president kuzokhethwa obani.
Lokho abakwenzayo sibona kakhulu esingathi thina zinyawo zama China ngoba siyanazela ukuthi lizwe le China lilizwe lalo elibuswa ngendlela Emerson Mnangagwa azama ukuthi abuse ngakhona.
Ukungena kwebutho laphana vele into ebilindekile inguquko ezikhona embusweni zilethwe libutho ama war veterans iwakade hamba phambili abo Chris Mtswanga abo Nemathanda ikubona bekhona ibabalethele inguquko kakhulu esuse upresident Mugabe ngakho kakumangalisa ukuthi ubone ibutho lile selibambile
thina njengebandla lemthwakazi Republic Party kusiyethusa kakhulu ukubona amasotsha esiba ngabo minister ngoba lokho kuthi ukuthi thina njengama civilians asiphephanga ku politics yesikiyo ngoba amasotsha wona by nature kufanelanga ukuthi abonakale ekhokhela kweze politics kufanele ukuthi kube yiwo as protector separately
maziqathanisa lezithembiso ezwenzwe ngubaba Mnangagwa Mzwane efunga iyasidanisa kakhulu ilento eziningi ezingahambanga kuhle ezingamanga kuhle masikhangela abantu bankona yipho laba kade sebebezehluleka iminyaka yonke ngu-37 edlulileyo uthethe bona wababisela sikhangele njalo indaba ye-dynasty amaZimbabweans ayeyalile i-dynasty kodwa nangu uthathu ubaba uMtswanga lo nkosikazi wakhe ebafake ukhabinet yakhe sikhangele njalo i-constitution usephula i-constitution kudala ngokungafaki omama abayeneleyo ku-cabinet.
I-cabinet le entsha ingephule umoya kakhulu. Bengikhangelele ukuthi njengoba umongameli ubetshilo ngaphambili ukuthi ofuna umsebenzi uza apply alethe incwadi zakhe ezitshengisa ukuthi umsebenzi uyawazi. Engibonayo lapha ukuthi laba abakade bekhona ngesikhathi sikaMgabe ubabisele benjalo. Ubisele bonke abakade beqoshwe uMgabe. Lapho ngani ubengakhangelelanga ukuvusa umnotho welizwe ukhangelele nje kuphela ukulwa loMgabe.
I-cabinet le kayimangalisi i-cabinet ekhanya igcwele abebutho abayibo abafakela ohulumeni so mbona ngazathi kakukho kumangalisayo kulusizi nje kuphela kulaba be-opposition abasebedinga umsebenzi betshiya umsebenzi wokuhola abantu kubana bekhiphe uhulumende wezana.
Imbali kadokora ezwakala thina njengabazali ayicaci abanye bathi ulenjongo ekuleta ukuthi ngekuya kwesikhathi kube lokunye ukukhoza eZimbabwe ezingakujwayelanga asithi kubi abanye bathi unje lalokho abantu abanjengathi njengabazali into esiyifunayo kwakathesa ngabantu abamelelizwe belenjongo elizwe bengelanjongo yabo mawe ukuthi ukukhutshiwe kube kuhle kuhle ngani lakho isikhathi esokuthi sibone into entsha akula muntu othi bengakwazi umsebenzi awenzayo
andisithabile kakhulu lapha nje abazali ngoba balobe thaba adlulisa amalawulo kakhulu umuntu wade esenza intando yakhe ubethatha amabhasi abantwana bezikolo ehambisa kuKozani PF senza izinto ezingaqedakali ezifuna labo curriculum labo esingabaziyo ukuthi bavela ngapi eqeda lapho besetshela ababalisi ukuthi kwabagqoka ama-uniform abembona ngani umuntu owade thaba adlulisa amalawulo lowo ukuphuma kwakhe ngithemba kuzabuyisela imfundo kusimo esisaziyo liqinise lapha uphumisa sobala ukuthi uMnangagwa njalo ulalelile ukukhala okwethu nje ababalisi ukuthi udokora lo kasimfuni esihlalweni sokuba ngumphathi ntambo wezemfundo so ubephosisile into esiyithabelayo ukuthi usuke wananzelela ukuthi hayi ubephosisile wabe sezicorrecta